Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo umhlaka 6 Mbimbitho 2023 ku Praxit is Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Inkinga esilayo thina njengezaphu ukuthi isikhathi sonke nxa bekhuluma ngabo blitz, iblitz yakhona iyenziwa kakhulu kumaphepha ndaba. Umphakathi kuyabe kulutshwana ukutshengisela ukuthi bamadasa ngodaba lokuthi abantu bayaregista ukuthi bayavote.
I-Commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission yazise ngohlelo layo lokuphuma ijumo ibhalisa abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota.
Amazwe sihamba isikhathi eside kakhulu. Sesizabuyela futhi kulokhana sisakwasihlupha futhi emalangeni emkhuhlane yohudo le kuyaba khona bakithi kibile ukuthi amagetsi asehamba sesenze ukuthi amanzi angasabi khona emalokitshini ngezikhathi ezifanele ngoba hhayi kunzima.
Izakhamizi zakobulawayo zikhala ngokuthi seziqeda amahola amaningi zilinde ukukha amanzi ezikotsho ngenxa yokuvalwa kwamanzi iviki yonke. Kuthi-ke iqhubekela phambili imikhankaso yamabandla ezombusazwe aselungiselela ukhetho lwalonyaka loba nje abanye bekhala ngokuphathwa kubi ngamapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. I-Commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission yazise ngohlelo lwayo lokuphuma ijumo ibhalisa abantu ukubana bathole ilungelo lokuvota. Lolu hlelo luqala ekupheleni kwayona le iviki mhlaka 12 Mbimbitho. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni wabo abawukhiphe izolo abezekhi bathi sebezaqala ukuya ezigabeni ezehlukeneyo bebhalisa amabizo walabo abafuna ukuvota lonyaka, njalo bathi lolu hlelo luveza ukuba sekuyisibanga saphezulu sokuqala samalungiselelo okhetho lwalonyaka. Incishi ezicubungula ezombusazwe lapha amabandla aphikisayo bathi kumele kube nendawo eziningi zokubhalisa ukuvota ikakhulu emadolobheni lapho kuhlala khona abantu abaningi, kodwa ngomnyaka odluleyo indawo zokuvotela zazinilutshwane kakhulu. Umnumzana Msondolwa Ndlovu webandla lezaphu uthi kuqakathekile ukuba kube lendawo ezithe xaxa zokubhalisa ukuvota.
Kuyasijabulisa ukuthi uzeke uyafisa ukuthi ememezele ngokuthi abantu bayeregister ukuthi bavote. Kodwa-ke inkinga esilayo thina njengezaphu ukuthi isikhathi sonke nxa bekhuluma ngabo blitz, bathi bayenza iblitz, iblitz yakhona iyenziwa kakhulu kumaphephandaba. Umphakathi kuyabe kulutshwana ukutshengisela ukuthi bamatasa ngodaba lokuthi abantu bayaregister ukuthi bayavota. Into ebalulekileyo kithi ukuthi ama-registration centers awabe maningi.
Okugcizelwe ngumnumzana Gift Siziva webandla le-Citizens Coalition for Change na othi kumele uZulu aphiwe ilungelo lokuvota njengalokhu okwenzakala kwamanye amazwe.
Siyamukele kakhulu indaba yeblitz eqala mhlaka 12 ifike mhlaka 21. Sikhuthaza abantu beZimbabwe bonke jikelele ikakhulu ontanga ukubana-ke siyeregista ukuvota ngenxa yokubana udubo oluseZimbabwe luphela kuphela nxa umuntu wonke engabhalisa ukuvota. So siyenkhareje abantu ukuthi bekhangele ukubana kurejistelwa ngaphi abantu beregista ukuvota ukuze eZimbabwe kube le nguquko.
Kodwa ilunga le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi njengebandla sebelungele ukhetho esithi bayawethemba umsebenzi we-ZEC.
Sisephakathi kohlelo lokukhangela ama-structures ethu pheceleze okuthiwa i-cell building, yiyo ezasibonisa ukuthi singakayi lasekhethweni kathi vele abethu bangaki. Yikho ukuqakatheka kwama-structures. Asisobandla eliphomba ukulenga emoyeni, asisobandla elikhokhelwa ngumuntu ongelabalandeli, silibandla elikhokhelwa ngumongameli olabasekeli, olama-politbureau members, olama-central committee members, provincial structures, ama-DCC, ama-district, ama-branch, uzuyefika kusele ngabantu be-ZANU-PF labo. And yiyo i-platform ezasenza sinqobe ekhethweni olulandelayo.
Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Pride Mkono uthi kumele inhlanganiso ezizimeleyo laba babandla ezombusazwe benze konke okusemandleni abo ukukhuthaza abantu ukuba babhalise ukuvota.
Sikhangelele ukuthi iZimbabwe Electoral Commission kumele ifake indawo eziningi ezokubhalisa ukuvota, ikakhulu sikhangele udaba lokhu indawo ezilabantu abaningi ezinjengemadolobheni lezinye izindawo lapho nxa sikhangele izek ama-constituents ewadwebayo ku-delimitation ukuthi kuhambelane le ndawo labantu abasendaweni zonalezo, ngoba sikhangela i-census isitshengisela ukuthi amadolobha ethu asilabantu abaningi kakhulu, kodwa abaningi abantu laba abarejistanga ukuvota kakhulu eBulawayo, leHarare, lezinye nje lamanye ama-towns.
Izeki yazise njalo ukuthi izaqala imizamo yokufundisa uZulu ngokuphawula kwemingcele emitsha i-delimitation isithi le iyodwa indlela yokuba abantu bazi indawo abazavotela kizo lonyaka. Uhlelo lolu luzawuqala mhlaka 12 luphele mhlaka 21 Ndimbitho. Ukuthi labo abayabe belokhu befuna ukubhalisa ukuvota bazagcina ukwenza njalo ngemva kwamalanga amabili uMongameli Emmerson Mnangagwa esiyazise ngosuku lapho okuzavotwa khona. Ngakho-ke izeki ithi isizamelela ukuba uMongameli atsho lolu suku njengalokho okuthiwe isisekelo sombuso, kuthi ngemva kwalokhu izahle itsho ukuba uhlelo lokhetho lumi njani. Ngimele isithuthu 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokuthi seziqeda amahola amaningi zilinde ukukha amanzi esikotsho ngenxa yokuvalwa kwamanzi iviki yonke. Ikhansili yaleli dolobho yethule umbiko othi amanzi azahamba ngolwesine weviki edluleyo ngemva kokuba idamu lencema leFenil lapho kuphontshwa khona amanzi kuphazanyiswe ukuhamba kwamandla kagesi. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Amanye amalokitshi aselensuku ezedlula iviki engelamanzi osokudala ukuba izakhamizi zesabele ukuqhamuka kwemikhuhlane. Ngeviki edluleyo, ikhansile yakoBulawayo ikhiphe umbiko othi amalokitshi wonke ayabe engelamanzi ngaphandle kwenzikini yedolobho kanye lama-industry kubangelwa ukuphazamiseka kwempompi ezidonsa amanzi. UMnumzana Joseph Nkomo, owenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association njalo engumgcini sikhwama weWater Executive Council, uthi imbiko eminingi evela ekhansilini bayibonela kubo makhale khukhwini babo bengazilutho.
Kundaba le yokuthi ngenxa yokuthi khona amaphampu ngale asapompi kuhle amanzi sokwafekta izakhamizi ukuthi zingathola amanzi in time ngenxa yokuthi izesa ile problem. Yes, siyakuzwisisa izesa is affecting every business sector. Ukhokheli ikakhulu obuyabe bukhangelelana le department nale bekhulumisana ukuthi sesilodubo olunje siyahamba lapha siyabuzwa ngabantu besibuza ukuthi kanti kwenzakalani amanzi engekho lona izulu. Sasingahlala sikhuluma sithi council we're not happy. Kuyakhanya ungani silwa le council.
UMnumzana Future Maphosa isakhamuzi sakoBulawayo semzini weMganini uthi okwenzakalayo kuzadala ukuqhamuka kwemikhuhlane.
Amanzi sehamba isikhathi eside kakhulu. Njengezizalwane zakoBulawayo sesizabuyela futhi kulokhana sike sahlupa futhi emalangeni adlayo ezinyanga ezadlulayo. Imikhuhlane yohudo le kuyaba khona bakithi. Yinto esisingani sesiyesabela kakhulu sibili ukuthi amagetsi la asehamba sesenza ukuthi amanzi angasabi khona emalokitshini ngezikhathi ezifaneleyo, ngoba hhayi kunzima. Amanzi kufanele bekhona izikhathi zonke. So sesisabela konke labantwana besikolo bakithi, ukuthi njengoba abantwana besikolo abaye babesuke endaweni ezithiyeneyo.
Unkosikazi Sukoluhle Mathuthu, omunye wezakhamizi, uthi ikhansili kumele ithole ezinye indlela zokuthi umsebenzi wokupompa amanzi ungami, bengathembeli kukampani yezesa kuphela.
Singakhangela uhlupho olukhona kathesi njengezakhamizi. Sake sakhuluma layo ikhansili last year ukuthi ayizame ezinye indlela, ingathembeli kuzesa kuphela, ngoba sizahlala sikhala ngohlupho olulodwa. Singakhangela kathesi isikhathi siyatshintsha, we cannot afford ama generators kodwa akufakwe ama solar ukuthi aphambe amanzi ngoba next year sabe silokhe silapha sikhala ngohlupho lwamanzi.
Ikhansile yakobulawayo ivele yatsho ngeviki edluleyo ukuthi indawo eziningi zizabe zivalelwe amanzi namuhla ngemva kokuvulwa kwezinye indawo izolo okwamahola amane. Ngemva kokuna kwezulu amadamu anathisa ubulawayo angezelele kancane isilinganiso samanzi asekhona. Idamu lensiza linesilinganiso esiphose sifike kumachumi athoba minwembili ekhulwini i-77%. Inyankuni inamachumi amane lengxenye ekhulwini i-45.42%. Ilowa Ncema phose amachumi amathathu ekhulwini i-28.42%. Umzingwane phose amachumi amabili ekhulwini i-17.78%. I-Upper Ncema phose amachumi amahlanu ekhulwini i-47.04%. Kuthi imtshabezi phezu kwamachumi athoba minwembili ekhulwini i-82.22%. Sokuhlangene wonke amadamu alamanzi angaba yisilinganiso sokungamachumi ayisithupha phose i-59.78%, okutshengisa ukuthi amanzi alokhe emalutshwane. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iqhubekela phambili imikhankaso yamabandla ezombusazwe eZimbabwe aselungiselela ukhetho lwalonyaka loba nje abanye bekhala ngokuphathwa kubi ngamapholisa. Ibandla le-CCC lithi amalunga we-ZANU-PF aphazamise imihlangano yabo eMondoro le-Rafingora loba bebevunyelwe nje ukwenza imihlangano le ngamapholisa. Ibandla le-ZANU-PF lona lithi selidinga amavoti edlula izigidi ezinhlanu 5 million kamongameli Emmerson Mnangagwa. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Abakubandla le-Movement for Democratic Change elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora bathi iqhubekela phambili imikhankaso yabo loba enye ivinjwa ngamapholisa. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leli uthi kunzima ukukhankasela ukhetho oluzayo.
Ukhankaso lwethu njengebandla le-MDC lusaqala lusahamba kuhle, aluhambi kuhle ngenxa yokuthi imihlangano yethu iyavalwa, abantu basevalweni, bakhankasa besevalweni. Ngokuthi ukuze siyenze imihlangano emkhulu, angithi kumele siqale sihlangane ezindlini zabantu, sihlangane ezindaweni lapho abantu abahlala khona. Manje khonokho yikho okuhle kuvalwe ngamapholisa. Umuntu angavele enze umhlangano endlini uselale landelwa ngamapholisa ukuthi ubusenzani, ubulobani, bekuthiwana, abantu babesebesesaba. So kulohlupho olukhulu khathesi abantu balokwesaba ukuthi benze imhlangano. Kodwa njengebandla kungatsha eziphezulu sesenzile wonke amalungiselelo okuthi ukhankaso lwethu olwamarali, olwama-door-to-door, olwama-roadshows luzahamba njani. Uhlelo lwakhona lonke sesilubekile nje. Sike saba layo imihlangano esingazange sibe lohlupho ngayo eManikaland, kuyona limpela veke khona la kubotsholotsho nakubolupane, okutshengisele ukuthi abantu i-MDC basayithanda, abantu basakhangelele ku-MDC ukuthi impilo zabo ziguquke. Ngokuya kwesikhathi abantu baza kubona nje kubuyela kusiba yi-MDC yona leyana yakudala, ngoba silokho sifuna ukuthi ilizwe leZimbabwe likhululeke, abantu babe lempilakahle.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Traimo Mpofu okubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Silibandla le-CCC sisebenzisa zonke indlela esizibona zisebenzela ukubana sikhankase lokubana inhlilo zethu zifinyelele ebantwini. Esiya kunanzelela ukuthi amapholisa azama ngendlela zonke ukubana asetshenziswe yiZANU-PF ukusibisela emuva, kodwa asikusoze kusehlule ukuthi sikhulumisane labantu. Siyazihambela thina mathupha kathesi ngenhlilo zethu ezitshiyeneyo, kathesi sile riphwena le esiyenza silugatsha lwabatsha. Siyayifikisa ebantwini, siyakhulumisana labantu emizini yabo. Akula muntu osiyalela ukuthi sifike emizini yabo. Hayi, umuntu olelungele ukusiyalela ukuthi sifike emizini wakhe nguye umnikazi womuzi. Manje pho-ke kukhanya abantu bayasithanda, so kuyasijabulisa kakhulu ukuthi siyafinyelela ukuthi sikhulumisane labantu bona uqobo. kodwa esiza kwenza kasoze sime kuyala silwisana lenkululeko ikakhulu ngasikhangele ukuthi amapolisa asesetshenziswa yiZANU-PF ukubana asivimbe ukukhankasa kwethu. Sizathatha amanye amanyathelo athize ukuzayenza ukubana amazwi ethu azwakale, njalo amapolisa akubone kufanele ukuthi asebenze professional nokuthi kusetshenziswa ngelinye ibandla lezombusazwe. Hayi, ukukhankasa siyakhankasa, asimanga. Inhlelo zethu ziyafika sile bantu, njalo sithemba lokuthi ukhetho loluzayo siyanqoba noma kanjani.
Umnumzana Munashe Mdutsa okubandla leZANU-PF njalo kudalele Central Committee kubandlaleli uthi sebedinga amavoti ayizigidi ezinhlanu akamnangagwa.
2023 sefikile, iZANU-PF ibandla labantu, asobandla elithi liqalisa ukungena ebantwini likhankasa ngenxa yokuthi sosifikile eminyakeni yokhetho. Thina siyibandla elibunjwe ngabantu, ibandla elabantu elalungiselwa ukumelela izifiso zabantu. So iZANU-PF ikhona ebantwini, ibivelise ebantwini. Esesikwenza nje kathesi kulonyaka yikukhuthaza abantu ukuthi bebhalise lokulobisa ukuvota. Okwesibili ethi kukhuthaza ebantwini ukuthi beyenze konke abakwenzayo, bekhankasa ngendlela ephakimeyo, ngendlela elomanyano, indlela lokubambana, njalo ngendlela lokuthula. Siyakwazi ukuthi abanye abavele besesabudliwa bayaqalisa inganekwane ezokuthi bachayiwe, bayaqalisa inganekwane ezokuthi kulokuqilibezela. Kodwa ngenxa yokuthi bachawa yikuthi bona bayaphuza ukungena ebantwini, babuya kufela ebantwini sebezocela ukuvotelwa. Yikho-ke thina njengenhlanganiso yeZANU-PF sikhangele ebantwini ukuthi hayi, liyazibonela ukwehluleka osokwenze i-CCC emadolobheni. Siyabona ama-pothole, siyabona ama-switch, siyabona amanzi aphonga ukuhamba, siyakubona ukwehluleka okungaphezulu okwenzakalayo. So abantu sebekwazi ukuthi kumele bakhethe ibandla labo elizabanceda libakhiphe kwintini ezinjengalezi. So thina njengoba siku 2023 into esingayitsho nje ukuthi hayi, umnyaka kade siwumelele, umnyaka odivele ungumnyaka, umnyaka wokuqiniseka isifiso zabantu ngokubisela iZANU-PF embusweni, ukuze iZANU-PF iye phambili ngodaba lokulungisa impilo kahle zabantu, iZANU-PF iye phambili ngodaba wempumelelo yabantu lokukhulisa isizwe sethu ngezinto ezibambekayo ezinto yeZANU-PF. So thina sithi hayi, sesifikile ku-2023 njalo abantu bazakhetha ibandla abalaziyo ukuthi ibandla elalela inkululeko, elilwela kathesi inkululeko yempumelelo yabantu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula okusemthethweni insuku zokhetho lolu kumaviki azayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube.
Umhlangano wesimashuma isithupha lasikhombisa wabesifazana wenhlanganiso omanyana wamazwe omhlaba owe the 67th session of the UN Women Commission on the Status of Women uqale eNew York khonapha eMelika namhlanje. EleZimbabwe limelwa ngabesifazane abavele kuhulumende, abenhlanganiso ezizimeleyo lezimela amalungelo oluntu kulo mhlangano ozagqitshwa ngolesihlanu lweviki ezayo mhla ka 17 Mbimbitho. Indimba yomhlangano lonyaka ngethi Innovation and Technological Change and Education in the Digital Age for Achieving Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls. Kwezivela kwamanye amazwi ngamafitshane, umongameli Joe Biden welemelika wethekelele esigabeni se-Alabama ngesonto elanda umbuthano wokunanza iminyaka phose engamashumi ayisithupha kwaba lesihlakalo se-Blood Sunday kuleso sigaba. Lesi sehlakalo kulapho okwabulawa abensundu abaningi betshengisela ngokuthula edolobheni leSelma befuna ukulinganiswa kwamathuba ukuthola ilungelo lokuvota kanye lokuqedwa kobandlululo. Usibalukhulu wesabelo seFlorida uGovernor Ron DeSantis ukhulume phambi kombuthano wabebandla lakhe lama-Republicans owenzelwe eRonald Reagan Presidential Library esabelweni seCalifornia. Ingcwethi ezichubungula izombusazwe zithi leli lingaba ngelinye lamanyathelo akuqala okuziveza ukubana laye ukhona encintisweni wokudinga ukuvotelwa esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe ngomnyaka ozayo oka-2024. Unobhala obona ngezomvikela uhulumende wemelika u-US Secretary for Defense Lloyd Austin ubike namhlanje ukubana ukuthunjwa kwesigaba se-Bakhmut ngabebutho lakwele-Russia kwele-Ukraine akusoze kwaphambanisa ukuzivikela kwalelo lizwe ekuhlaselweni ngele-Russia. Utsho la mazwe ekuqaleni kohambo lwakhe lokwethekelela emhlubulweni owe-Middle East oluqale kwele-Jordan. Abebutho lakwele-Burundi babika ukubana iviyo lebutho labo selifikile kwele Democratic Republic of Congo ukuyaba yingxenye yebutho lomanyano wamazwe omhlaba elincedisa umvikela wase-DRC elilwisana labahlamuki. Leli butho lomanyano libunjwa ngamasosha avele emazweni ayisikhombisa angentsholanga nalanga kwezwekazi le-Afrika eliqale lomsebenzi ekupheleni kwanyakenye ukuyalwisana labahlamuki abe-M23 Rebels.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ingcweti zezempilakahle zithi eleZimbabwe lilakho ukuncedakala ukuthuthukisa uhlangothi lwezempilakahle ngokuthathela phezulu amathuba aphuthumayo okwenza izifundo zobungcweti kulomsebenzi ezinikezwa ngamakolishi emazweni athuthukileyo kungelambadalo ngenhlelo zama-scholarship. Intethele zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingcitshi lezi zithi ulwazi olutholakala emazweni asethuthukile alemfundiso esebenzisa imitshina yakulezi nsuku lungadibaniswa nabafundela imisebenzi eZimbabwe kungaba lempumela enhle okumangalisayo. Umnumzana Patrick Kurwa omela amakolitsha afundisa ezempilakahle kwele-India uthi ulwazi olukhona luhle njalo lungaphathisa kakhulu.
Yeah, the medicine technology is going at par with
technology. Lendlela ezikhona ziphezulu okuyizo esizethulela isifundi ukuze siphenduke kuleli zingcitshi esivuthiwe engahle isungule ukuphathisa ilizwe leZimbabwe labantu balo.
Uthi banikeza usizo lwama-scholarship olufika kusilinganiso sokungamajumi ayisikhombisa lengxenye 75% yenhlawulo yonke njalo balezifundo eziningi ezijetshiyeneyo ezigoqela i-ophthalmology, medicine and surgery, dentistry, radiology, radiography, physiotherapy le-veterinary medicine phakathi kokunye okululwazi-ke oludingakalayo kakhulu kuleli. Umnumzana Bona Shiao omela ikolishi le-Panadindian University uthi banikeza izifundo ezivulela amasango kwezempilakahle ekolitshini lakhe benikeza uncedo lwama-scholarship.
This course can help to get into any government field.
Izifundo ezilungiselela isifundo ukuba sithole ukuqhubeka siyofundela ubongi la kuma college achiyeneyo.
Umnumzana Mudasa Naike wa college le MIT World Peace University etholakala esigabeni sekhune kwelamandiya owangenele umhlangano wokuhuga izifundi ukuthi ziyefundela kulelo yazwe uthi ukufundela umsebenzi wokulungiswa kwemithi owe-pharmacy ezweni lakhe laye njalo lungaphathisa kakhulu ngoba belo hlelo lunye lokuphathisa-ke ngenhlawulo yama-scholarship ayisilinganiso sokuyingxenye yekhulu 50%.
Now students get a thorough knowledge of the pharmaceutical industry so they can work as pharmacists.
Zijulile zifundisa yonke indlela yokulungisa imithi ukuhlola lokuhlela ukuthi isebenza njani ngendlela yalezinsuku.
LeZimbabwe libikwa labamba umsebenzi omkhulu wokuthuthukisa ukufundiswa kwabongi kuleli ngomnyaka ka-1985 kusiya kumnyaka ka-1990. Inani labodokotela bamazinyo ama-dentist laengezelela ngaleso sikhathi ngendlela enhle kakhulu. Lokhu ngokutsho kwe-Health Professions Council of Zimbabwe. Kodwa-ke odokotela basuka bangena-ke kudubo lokufuna ukuyasebenzela ukuthumela ngaphandle kwelizwe. Kwathiya-ke ilizwe selibhekana lokusilela kwabodokotela abafana lama-oncologists, ama-ophthalmologists, ama-surgeons, ama-neurosurgeons, lama-radiologists, ama-pediatricians, ama-hematologists, lama-anesthetists phakathi kokunye. Umsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga wazise abakade besemhlanganweni owenzelwe Victoria Falls ukuba uhulumende sevumelane ukuba edinge njalo indlela zokulungisisa inkinga ezibhekana lezisebenzi zezempilakahle ezigoqela inkinga ezifana leholo, ukusebenza okuhle lokudingakalayo kumsebenzi wabo kunye nendawo zokuhlala lalokho abangakusebenzisa besiya emsebenzini i-transport. Kwele Zimbabwe, izifundo zezempilakahle lokhe ziqhutshwa emakolitshini amalutshwana agoqela i-University of Zimbabwe Medical School of Health Sciences, i-National University of Science and Technology NUST, le-Harare Institute of Public Health. Ngimele i-Studio 7 e-Harare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Ngesikhathi senguquko, kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ngakhohlwa ukubana ku-Live Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo okhetho lwalonyaka lapho abamabandla ezombusazwe asebeqalisile ukukhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kulolu khetho. Ngakaphethe uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission yazise ngohlelo lokuphuma ujumo ibhalisa abantu ukubana bathole ilungelo lokuvota. Lolu hlelo luqala ekupheleni kwayena le iviki mhlaka 12 Mbimbitho lusiyaphela mhlaka 17. Izakamizi zakoBulawayo zikhala ngokuthi seziqeda amahola amaningi zilende ukukha amanzi esikojo ngemva kokuvala kwamanzi lawa iviki yonke. Ikansili yaleli dolobho yethu le impiko othi amanzi azahamba ngolwesine weviki edluleyo ngemva kokuba idamu lencema lelefeniyo lapho kupontshwa khona amanzi kuphazanyiswe yokuhamba kwamandla akagetsi. Kuthi-ke iqhubekela phambili imikhankaso yamabandla ezombusazwe aselungiselela ukhetho lwalonyaka lobanje abanye bekhala ngokuthi ngokungaphathwa kuhle ngamapholisa. Ibandla eliphikisayo ele-CCC lona lithi amalunga awezanu-PF aphazamise imihlangano yabo emangweni owemondoro kanye laseRafingora lobanje bebevunyelwe ukuqhuba leyo mhlangano ngamapholisa. Ibandla leZANU-PF lithi selidinga amavoti angedlula izigidi ezinhlanu 5 million ukusekela ukuvotela umongameli Emmerson Mnangagwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.